Lokho kwenziwa lo waba ngumongameli uMugabe. Ngombono wami ungani uzithathela phezulu kakhulu. Lapha osokukhona kathi simumo sikhona elizweni ibanga eselihanjiwe. Angiboni ukuthi uMugabe usasela lokho kuthiwa i-relevance ngesilungu. Isikhathi sakhe kavume ukuthi sesiphelile. Bona laba abantu azazama ukubafaka kathesi abala impact enkulu abazayenza kulokho abantu asebekudecidile kathesi. Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi vu bayalika umnanga ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani ukuthi ezichithele isikhathi sakho mdala, kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule achiyane nakho lokho. Ngoba laba abakhe azama ukubafaka iwona ithuba lokuthi bengene le campaign kuzaba nzima ukuthi balithole. Ngesikhathi sokuthi abantu bebalandele asisekho, sikhangele ukuthi i-election esiya kuyo sifikile, ekusele zinyanga ezingu-4 or 5 futhi siye ku-election. Bazazigrupha sikhathi bani, beqalise nini ukusebenza abaningi babo basemazweni kabakho phakathi khona la, and abaningi babo bona babafaka phambili azange vele babe bona le impact. Ngesikhathi ke izami iyelane kaMugabe beme njengabantu benjalo, azange babe le-impact enkulu.
Kodwa-ke nxa sikhangele ukubana bakhona ikakhulu emaphandleni aweMashonaland khona le abalokhu bengani bayamzwisisa owayengumongameli uMugabe, akusoze na kuhlephune ivoti kaMnangagwa?
Khona kungaba njalo ngangu ilekonti umqoko wamaqoko eqiniso, bakhona abantu abalokhu enhliziyweni zabo uMugabe belayo, abaningi kakhulu abalokhu belayo uMugabe enhliziyweni, ababenefitha kakhulu entweni zikaMugabe, abalezi mayini, abalamaplaza, abalana abaphiwa ngumgabe baningi lokho kasikwayo. Kodwa kayisuye ozabuya azokuma athi uyakhontesta labololo Mnangagwa, ufaka abanye abantu phambili, abantu abanjengomtingiri, abantu abaningi vele lokumazi kabamazi. So kuzakuba nzima ukuthi abathengise baze balalelwe ngabantu lokhu la esimbone evalele estate eblue roof emzini wakhe.